Uyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Levuka njani mthokazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 16 kumpandula 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
We are taking this matter very seriously and we condemn any legal acts by whosoever with the revulsion that it deserves.
Abalwela amalungelo oluntu sebesole ukuthunjwa komkhokheli weZimbabwe Hospital Doctors Association uDokotela Peter Magombeyi besithi ulakho ukunyamalala kokuphela njengomnumzana iTaitsa Mara. Uhulumende uthi laye ukhathazekile.
Kulosizo mfowethu ngoba isikhathi lesesikiso nxa umuntu ebezele labantwana elikhangele abantwana kakhulu ukuthi ukuzalwa wabo benze abalungiselelo kube smooth umuntu ayibekwa.
Isidumo sikamnumzana Robert Mugabe sizahanjiswa emzini wakhe koZwimba namuhla ukuyakupha izihlobo loZulu wakuleyo ndawo ithuba lokumvalelisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abalwela amalungelo oluntu kanye loZulu weZimbabwe jikelele sebesole kakhulu ukuthunjwa kosaphethe isikhundla somkhokheli wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uDokotela Peter Magombeyi besithi impilo yakhe ingaba isengozini enkulu. UDokotela Magombeyi uthunje ngabantu abathathu abahlomileyo endlini yakhe eseBudiriro eHarare ngomgqibelo. Lanamhla lokhu akwaziwa ukuthi ungaphi lokuthi uthethwe ngobani. Abanye bathi uMagombeyi ulakho ukunyamalala sakudlala njengomnumzana iTaitsa Mara yena othunjwe ngomnyaka ka-2015. Ibandla le-MDC lithi uhulumende kumele aphange amthole. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo laye usole isehlakalo lesi wathi sebecele abezomvikela ukuthi bamdinge uMagombeyi. Asizweni amazwi kaMoyo.
My ministry is concerned about the welfare, safety and well-being of all its cadres. We are taking this matter very seriously and we condemn any legal acts.
Ukhatha lwezempila kahle lukhathazekile kakhulu ngenhlala kahle ezisebenzi zalo zonke. Udaba lolu lusiphethe kabi. Siyakusola okwenzakale kuMagombeyi kungakhathalekile ukuthi kwenziwe ngubani. Kwezinye izisebenzi ngithi nxa bekhona abalolwazi ngodaba lolu, izani phambili lazise amapholisa ukuthi kwini okwenzakeleyo.
Quick and successful closure of this matter.
La ungamazwi kamphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo. Ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko lona luthi abezomvikela sebeqalisile uphenyo lwabo. Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi ezctu umnumzana Jafet Moyo uthi uhulumende ukhanya engazimiselanga ukuqeda ukuthunjwa kwabantu osokuyinsakavukela.
Kuyesabisa kuzisebenzi esikuzwayo ukuthi omunye wamadokotela kabonakali. Kuyesabisa ngendlela yokuthi ngumuntu okade ekhuluma emelele abanye bezisebenzi, ekhuluma ngendaba yelungelo lezisebenzi, ekhuluma ngendaba yokuthi izisebenzi kufanele zengezeleleke imali abayikholayo. Indaba ye-ma-conditions of employment ke ikhangelwe ukuze phela benike abantu kungaba yizigulane isevisi ekwanileyo. Kodwa ke akusimangalisi phela ngokuthi asiwo wakuqala ke umuntu esibona eZimbabwe nje enyamalale bakhona asebenyamalale baze batholakala ngemva kwezinyanga abanye banyamalala kukuphela abazange befumaniswe ukuthi bangaphi inkinga esilayo elizweni lakithi yikho nje abaningi sisithi umbuso esilawo awutshintshanga awuchiyananga ke lo mbuso kaMgabe ngokuthi iqale ukubona lokho ngemva ngesikhathi sikaMgabe sibona ke lalabo abakhona okwamanje baqhubekela phambili besenza into efana nayo.
Kodwa ke uhulumende uthi yena laye ukhathazekile ngalokho okwenzakeleyo njalo usedinga adingisisa ukuthi kuhambe njani.
Likhangele ke baba inamba ezisetshenzisiweyo ekuqaleni mela ama messages benethusela yizo inamba ezasetshenziswa bethumela mina ama messages yizinamba esanika amapolisa ukuthi lezi namba yizinamba ezisetshenziswayo ekuthiseleni abantu. Singathi uhulumende uyehluleka ukuba kwazi ukuthi ubani phakathi kwelizwe osebenzisa inamba ze-econet njengoba sikwazi sokokuthi inamba ziyarejesta. Singathi uhulumende uyehluleka yini ukutracker abekwazi ukuthi lo muntu osebenzisa lezi namba ngubani, ngoba phela lo muntu umuntu uyenalo umuntu onguye omthetheyo, nguye umuntu kade emethusela, nguye umuntu owasethuselayo, ubasithumela inhlamvu, ubasibhalela izincwadi. Uhulumende ngokwakhe ngokubona kwethu sibone ngani nje uhulumende cha ngomunye uyakwazi ukuthi udokotela lo ukuphi.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele we-ZCTU. Kumalanga asanda kwedlula uMagombeyi ubehlala ethola imbiko yokumethusela kumakhala ekhukhwini phezu kokukhalala umsebenzi kwabodokotela okuqhubekayo. Yikho abaningi benakanela ukuthi uthunjwe ngabantu bakahulumende. Kobulawayo khona kubikwa kulabanye asebebalekile ezindlini zabo ngoba belandelwa ngabantu abangaziwayo abakhanya belenjongo yokubathumba. Omunye wabantu laba ngumnumzana Josephat Mzaxangulube, yena owancedisa kukhetho lwamalunga edalela ephalamende ezimele kukhetho olwedluleyo. Kesizwe exoxa njalo lo Chris Gande we Studio 7.
Into enziwa ngulo hulumende okhona ongakwanzi ukuthi alungise inhlupho zabantu, kodwa nokhetha ukuthi abethusele abantu ngenhlupho abakizo bangakwanzi ukuthi bamele amalungelo abo, bamele into yabo nxa kuloluthu lubahluphayo. Sikubonile kwenzakele kithi esiziyindawo endlini kaGoodson, bafike bakwathulwa khona, bamthwala bahamba laye ebusuku ngomgqibelo i-MDC futhi i-demonstrate ngemande. Bembuza ukuthi omzaca bangabebuza mina, ngoba mina bangazi ukuthi mina vele amalungelo abantu ngiyamela, njalo bebayebekwazi ukuthi abafuni ukuthi baphanjaniswe lokhu kudla bawudla, ngoba la uhulumende vele yena isikhangelela okwayo yodwa, ayila ndaba labantu. Banga esizinda ngale sebengene ezindlini ezinenkonya kulo mfana kuthiwa nguNyasha, lo munye kuthiwa ngu-P P, babadobha bebajikela egangeni ebusuku. So khona into etshengisela ukuthi lo uhulumende okhona bafuna abantu bakhuluma ngenhlupho abalazo, ufuna abantu bathi bathule kuphela into ezizonke eziqhubeke yena ezokuzela. Sibone la ku-deputy mayor lo uKambarana naye bamdobhile ekuhlanganeni kwami laye, ube ntshile ukuthi bebuza ukuthi mina ngingaphi, ngoba bayandinga. Ngoba ngemva kokwenza lokho osokwenzaka lami ngasuka esizinde lapho engihlala khona endlini, ngibalingisithi nje umdacathi njengobana ihulumende le isila mazini siluma abantu isidlela yona abantu. So khonokho lami ngiyakwazi ukuthi vele siyazwa kulabanye abasitshelayo ukuthi vele kunjenje kunje sisihlala evalweni, ngoba batho ukuthi kuthiwa kule mhlangano emiyenzwa yarali kwathiwa ifuze babulale abantu bonke abasemathibeleni abahlupha, especially kokuba yabanjengathi okutshengisela ukuthi thina besithi igugurawundi yaphela, kanti khani sokulogugurawundi number two.
Manje sikhuluma nje sizwa kuthiwa awusahlali endlini, usucatshile, kuhamba njani?
Ye, vele ngicatshile kangikwendlini, ngoba endlini babuye ebusuku bebebuya bepaka izimoto bezizondinga. Into leyi yenzakala ngabantu be-military intelligence, i-military abasuke yarare babe kuhamba bele mgogo le mali khona futhi babethola izimali ama-US dollar babhatalwa ama-US dollar ilizwe lamali asilagezi akunje nje sikhuluma kulagezi amagezi asuka ngo-4 ephelwe ngo-11 but imali yokubhadala abantu ababulala abantu balayo ngoba bafuna umbuso wabuqhuke kusuya phambili benyengezele abantu abantu bekusuke ukuthi bakhulume babulele laba abazama ukuzambamele amalungelo abantu nyangana lo udokotela odojiweyo udoktile ube ngomunye womuntu abakhalayo ukuthi okusukuthola akwenelisi njengoba sikhuluma namhlanje i-$100 nawuyitshintsha ku-black kumakethi emnyama isiku 1600 then bona bahola malini ayithingi lutho imali eholwa ngabantu.
Umnumzana Josphat Mzacangulube ngophatheke kwezombusazwe ezimele ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 esendaweni engaziwayo lapho athi ucatshe khona. Isidumbu sikamnumzana Robert Mugabe sizahanjiswa emzini wakhe kozwimba namuhla ukuya kupha isihlobo zakhe lozulu wakuleyo ndawo ithuba lokumvalelisa. Isidumbu lesi besimele sihanjiswe kozwimba izolo kodwa akusenzakalanga lokhu ngoba umfelokazi kaMugabe uGrace ubengezwa kuhle. Umgabe ubhubhele kwele Singapore mhla ka 6 kulinyanga njalo umdeni wakhe uthi uzabekwa ngenyanga elandelayo ngoba esakhelwa ithuna eHeroes Acre. Udaba lokubekwa kwakhe ludale ukufuthelana okukhulu phakathi kwemuli yakhe lohulumende. Umteni kaMgabe ubufuna abekwe emzini wakhe kodwa uhulumende ubengavumelani lwakho lokhu esithi kumele abekwe emathuneni amaqhawe eHeroes Acre. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Kulosizi mfowethu ngoba isikhathi lesesikiso nxa umuntu ebezelela abantwana selikhangele abantwana kakhulu ukuthi umzali wabo benze abalungiselelo kube smooth umuntu ayibekwa. Kodwa-ke ngendlela esikubona ngayo kokhulu uMgabe ngale kukhanya ngani hhayi kusazokuba kubi ngoba into yakhona kayisaqedisiseka ukuthi okuyikho yikuphi ngoba esikuthola ebulenjini lapha angezeke sime ngakho. Kodwa-ke okusala esikuzwayo yukuthi bekumele ukuthi isidumbu sakhe siye kibo kozwimba siyelala khona. Kanti-ke njalo sasizwe ukuthiwa uzangcwatshwa khona kozwimba. Sesisizwa ngapha umzukulu liyo esithi yena hhayi uzangcwatshwa eHeroes Acre after 30 days akusaqedakali okwinto kwakhona.
Kulwelwani kahle kahle lapha baba Magonya?
Ukhumbule Nkomo ukuthi sikhuluma nje kunje uJoshua Nkomo ulele khona-ke eziphaleni zakomgabe. Sikhuluma nje kunje maningi amaqhawa kithi agoqele labosidi malunga abalele khona-ke eziphaleni zakomgabe eHeroes Acre leyo. Isimanga esikhona ukuthi yena umnikazi wayo iHeroes Acre uma ibumba nqalo kuqinisekile ukuthi ube wathi yena akafuni ukuyabekwa khona. Njalo kumele ukuthi kungabi lesikhathi sokuthi uGrace angabi duze kwe-coffin yakhe lesidumbu sakhe. Khonokho kodwa kusitshengisela sobani ukuthi kukhona ukuganga okuthile abakwenzayo ngezitho zabantu abafileyo. Ngileqinisa lokuthi nxa abantu bekunanzelela ngileqinisa lokuthi bayachwama ikhona indlela abachwama ngayo ngezidumbu zabantu bona babafayo besiye Heroes Acre. Naye kumgabo usefile ubengafuni ukuthi umnangagaye ayechwama ngaye ngoba uyakwazi ukuthi kukhona abakwenzayo kulezo zidumbu. Yindlela engikubona ngayo.
Ngezinye indlela uthi kulesintu phakathi lapha
kusobala sibili ukuthi isintu sikhona sibili njalo angeke besibalekile ngoba vele angithi yiso abaphila ngaso kodwa nxa besiye emphakathini babe bezitshela ukuthi bona bangabantu abakholwa ukholo lwesikristu kodwa kuyazakala nje ukuthi ngabantu abaphila ngesintu.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya uhlaziya ezombusazwe sixoxela ekwelebhilithane. Sikhangele okusemaphephandabeni. Iphephandaba le-Chronicle lithi oke waba ngumphathintambo wezemidlalo umnumzana Makhosini Hlongwane
uzalahlekelwa impahla ezathengiswa isithunya somthethwandaba emizameni yokuthola imali ayikweleta ebhanga engange $36,000. Iphepha ndaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzavula idale lePhalamende mhlaka 1 ngenyanga ezayo. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Basakazi beStudio 7 salibonani ngomsebenzi eliwuphetheyo. Iphethe umsebenzi omuhle, umsebenzi otshengisa inhlupho zonke lobuhle bonke okuleli lizwe, bonke abakhathazekileyo labaphila kakuhle. Ngithanda ukubana ke ngikhulume ngodokotela Peter Magombeyi. Singizwa ubuhlungu kakhulu ngalo umbuso wakuleli ilizwe, umbuso wezano PF. Umbuso wezano PF awulanihloni njalo kawuhloniphi. Abantu babhizi bayakhala ngokufa kwalo owayengupresident uRobert Mugabe, kodwa bona babhizi basebenza into ezingasebenzi, into ezimbi, okambe bethumba abanye abantu. Bathi abantu benzeni, senzeni kuleli lizwe? Ukhona yini ongayavuma ukusebenzela amanga, usebenzele ize neze? Lathi esingasebenziyo uma siya ezibhedlela akula lutho esilutholayo, aselatshwa ngoba akula mithi, akula nto amadokotela amangayichaza bethi yinto elungileyo. Ayi, ihulumende ayike ihloniphe, ihulumende kayike yinazelele umkhuba, ukuthi umkhuba mubi. Uhulumende wezono PF mubi, nangakose sithole senzima. Ngiyabonga.
Sanibonani Studio 7, nguSamuel Ndlovu ngilapha eJohannesburg. Abengicela ukuphawula ngendaba yasekhaya eZimbabwe. Ekhaya kunzima, kunzima kakhulu. The way government ekhona manje ifana nayena leyo yokuqala ebekade ingeka Mgabe vele. Kodwa ke manje ngathi sekusiba wethu, ngoba ngathi abantu uMnangagwa nayo ngathi bamthatha kancane, angazi mhlawumbe kumbeni kusazojinja phambili. Kodwa ke bembona sengathi kunzima kakhulu, nokuba nzima kusazoba khona. Bengilesicelo eMandebeleni, esayidini lethu eMandebeleni, ukuthi bazimele bodwa, bayekele emasayidini wabanye abantu entshonalanga. Bona baze ngapha kwelethu isayidi lakomthwakazi. Benginimema Mandebele wonke, umuntu wasezindebeleni, bonke abogawule nabochuma bona ngapho, benginimema ukuthi nize ekhaya ngapha komthwakazi. Kungcono ukuthi nizozama ningapha, ukuthi uma kuphumelela kithi kube singajabula sonke ningapha esayidini laMandebele. Ngiyabonga.
Alo abantu beStudio 7, linjani lonke, yazi livusele inhlanhla ngomsebenzi elenzayo, phambili ngomsebenzi. Kodwa silokudana thina ukuthi yalivula ama-audio ethu, asazi ukuthi likhetha banjani, asazi kulapho. Sayesifuna ukuphawula ngokwenzakala sekhaya, kodwa livala abanye awethu sezembe sesilabo 3 months lokhu esifaka bhathi lingawavuli. Cina livula ama-audio ethu ngoba liyasidanisa nxa lingavuli ama-audio ethu. Bendithanda ukuphawula ngokamgabe, kanti usavekelweni, usavekelweni into ayivekelweyo, uvekelweni. Kambe elahlwa le nto isefile, usagcinelweni into ayigcinileyo. Kambe elahlwa le, kwelokhu udlalisa imali, kudlalisa imali kuthiwa uyakhela indlu, uyakhela indlu bani? Anti sekufanele kugijwele igodi kuphela, ahambe elahlwa le, ukudlalisa imali yelizwe khonoko. Ukhuza lo Mnangagwa lalokhu ethumba abantu, ethumba abantu, kuzamfica la ngelinye ilanga. Ngiyabonga ukungena ehlelweni, sicala ivula ama-audio ethu bani beStudio 7.
Ngiyabonga. Livuka njani basakazi beStudio 7? Ngathi mna intikela ngembuzo yomgabe lo, ngathi bamgcineke, ngathi bangamfakela obuzeni. Abangcwabi nje ngapi, kumele ngcwatshwe kanye, ukuthi phe ngcwatshwe ngokwabo lokhu. Atesizeqeda imali zelizwe, imali zegovernment, waziqede zisagula, kathi esilokhu eziqeda ngoba sefike. Mnangagwa la uyenzani lokhu?
Sele Bonani, basakazi baka Studio 7. Lani lonke Zulu weZimbabwe jikelele. Yey, okhulumayo ngamuhle. Ube sendaweni yase South Africa. Thanda ukukhuluma okusenhlizweni yami ngendaba yokushona kuka baba Bonga. Baba Bonga ukushona kwakhe thina nje sindebele side city. Uright etshonile asimkhaleli ngisho. Omkhalelayo uyabe elindebele siyabe sibonti tho ukuthi kukhona akukhothayo but thina njengesindebeleni side sonke ngobuhlungu esabuzwayo kulahlekelwa izihlobo zethu ngesikhathi segugurawunde manje silabazali okhulu bethu asibazi kungenxa yena luba so thina sithi kuye asimkhaleli sifisa ukuthi vele ngabe wafa kudala la kuphuzile ukufa ngabe vele wafa kudala lezulwini engangeni ngokufisa kwami lo baba abe ngumuntu ofika jizwe.
Njani njani zihlobo abaningi vele bazothi sikhuluma kabi kodwa sikhulumiswa inhliziyo yezinto ezibuhlungu ngendlela okwenzakala ngakhona elizweni. Kabe vele kahle kahle uba ube engaso president, ube ngumuntu ozodestroya ilizwe kahle kahle, ube ngasho ukuthi ngupresident ukuthi usave ilizwe, ngumuntu obezodestroya ilizwe. Angeke ube usasitshela ngento umuntu walempi into yakudala leyo lokuthi ayisebenzise. I-ZANU-PF vele into le yayithatha nxele vele kwayona, basitshela ukuthi balwimpi kwaphela. Ye, sakuzwa ukuthi balwimpi kwalokhu kulwa kwabo, kodwa manje sewulwakubhizi kumemetheka futhi besakwenza kwes sifunda kuzwa lokuthi awubheke nje manje ukuthi kwenzakalani. Ilizwe liyatshola, liyafadalala, liyaphansi, akula muntu olicontrola ngendlela ukuthi abantu bakhona amakhanda awazithethi balwimpi kudala. Bahlala begqoka amakhombati wayawayana la amasosha impi enjani engapheliwe, bahlala begqoka amakhombati ngapha nguprezidenti ugqoka ikhombati, vice president ugqoka ikhombati. Uzohlukaniswa kanjani ukuthi lo lisotsha lo president uzohlukaniswa kanjani? Upresident lesotsha uzohlukaniswa kanjani ngoba bonke kuyefana bahlala begqoka amakhombani? Abantu bafuna sikhathelele iparty ZANU-PF, khathelele iparty. Angazi bafuna beze siyenze bebonti kona sikhathele ngempela ngempela ngoba bona abantu bathebele impuphu ebahlanisayo. Kodwa izophela la wadini ngelanga sizabe sibayenza njengomgabisho madinga ebalinde phansi.
Labo ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawo uyenelisa ukusithumela wakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Abantu abangamachomi amathathu lasithupha abaziwa ukuthi bayaphila yini kumbe bafile kulandela ukubhewuka komkhumbi ekade behamba ngawo kwele DRC izolo. Amapolisa athi abasinde kulingozi bangamachomi ayisikhombisa. Uzulu wakwele Tunisia obevota izolo kukhetho lokudinga umongameli omutsha. Abancikisayo kulelu khetho bangamachumi amabili. Inhlanganiso ye-JB Dondolo Foundation izaphiwa umvuzo inhlanganiso ezimeleyo e-United Nations Association ngenyanga ezayo phezu komsebenzi wayo wokutholisa uzulu wenyama endlovu amanzi. Inhlanganiso le igxile eMelika kodwa iqhuba inhlelo zayo endaweni zeZimbabwe ezichiyeneyo ngitsho laseMelika. Umqondisi weJP Dondolo Foundation unkosikazi Lumbi Mlambo uthi banengi asebethole usizo kunhlelo zabo, uthi njalo bayathokoza ngalumvuzo.
Sesifake amanzi alungileyo lapha nenyama yendlovu lapha nesibhedlela lesiyana esise-Igus. Sesifake amanzi i-filtration system yokuthi amanzi abe clean, angabi abantu bonke banathe kuhle, basebenzisele amanzi kunalawo ukuthi bapheke. So khathe soku-right, sibe konke sekulungile.
Bangaki abantu ongathi bancedakele mpela ngalolu hlelo?
Hayi, baningi nje khona ngoba bavela indawo yonke khona phana i-community yakhona iba inclusive, not just lokuzen i-Igusi area. Abantu bahamba bevela khatshana le bezolanda uncedo ngokugula, njalo futhi abafazi laba abasebeletha babuye bazohlala khona ngale. So kuba kuningi kakhulu, i-community total ingakhava 20,000 abantu, not just i-IGUS.
Lisebenza eNyameni Ndlovu kuphela yini?
Hayi, sisebenza nje zonke indawo kuphela. Lapha nje ukuthi lo msebenzi bekumele siwenze ngoba abantu adibengela amanzi alungileyo okunatha. Kodwa sasebenza lapha futhi e-USA, kulo msebenzi lapha kule New Jersey crisis, i-water for New Jersey. So khathesi sesisenza khonapha e-New Jersey nge-sile campaign ukuthi sifake amanzi laphana abantu abangawanatha ngokuthi ngale bale lead poisoning. So kuyahlupha ngale lakho futhi kakhulu. So hayi, sisebenza nje indawo yonke lapha abantu abasifuna khona.
Akusitshele ngomvuzo elizawuphiwa yi-United Nations Association ngenyanga ezayo.
Lapha e-United Nations Association basinika ukuthi la basikhangele ukuthi hayi siyabancedisa ngkhona ngale ngemsebenzi yabo u-Goal 6 umsebenza wamanzi le-sanitation. So lapha basinika i-award mhla ka-October 24, United Nations Association basinika i-UN Global Leadership Award in the area of clean water and sanitation. So siyakuthokoza kakhulu ngokunikwa lokhu i-recognition le, into enkulu kakhulu ethi thina sihambe siqhubeke siye phambili sincede abantu abaningi.
Umvuzo lo liphelwa umsebenzi wenu eZimbabwe kuphela yini kumbe lapha eMelika?
Siphela nje indawo zonke kuphela, not eZimbabwe kuphela. Siyahamba nje khona okule msebenzi khona, abantu abasicela khona ukuthi sizonceda. Siyafika lathi sincede, kasihlali, siyanceda lathi sisuke sishintshe sokungani sokungcono ukuthi abantu labo babone ukuthi hayi sukulamanzi khathi sibanganatha. Siye kwezindawo lapho abasifuna khona, njengakhathesi nje silapha e-USA. Siyabancedisa nje khonapha, njalo kulama hurricanes lakho konke. Kuningi akupheli, into zamanzi vele kazipheli, ziningi.
Abangathanda ukuxhumana lani balithola njani? Likhona yini kubo inthanethi lapha?
Sikhona, sibili ku inthanethi. Bangasibona ku jbdondolo.org. www.jbdondolo.org.
Unkosikazi Lumbi Mlambo ngumqondisi wenhlanganiso ye-JB Dondolo Foundation sixoxela ekhonapha eMelika. Kwese Super Sounds besiqhubela ke izindaba zethu zekuseni, kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Abalwela amalungelo oluntu sebesole ukuthunjwa komkhokheli weZimbabwe Hospital Doctors Association uDokotela Peter Magombeyi. uhulumende uthi la uyakusola lokhu. Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili inkomo.